and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlaka 11 ngompandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ibandla elalithiwa iMDC Renewal lilakho na ukuphumelela linqobe kukhetho. Silengxoxo lesiphathamandla.
Kodwa phela kunedi ukuthi uzaphonga uvuke ekuseni ufome kuyiphathi kwakho, singu-5 lakazawo wakho, usithi ngu-president.
Ukumanyana kwamabandla aphikisayo kungaqeda na indubo ezibhekane lezombusazwe. Kwezemidlalo, usamkhumbula na umdlali wenguqu owayedenya lebhola uDezi Kapenya? Silengxoxo laye lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla ebelithiwa iMDC Renewal Team eselithiwa lona iPeople's Democratic Party ebelilomhlangano weCongress okukhetha inkokheli selilungiselela ukhetho luka-2018. Umbuzo osemlonyeni wabanengi ngothi liza kuba libandla elinjani leli? Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla uMnumzana Reggie Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi isimi njani inkokheli yaleli bandla.
Umkhokheli onguye upresident wethu ngubaba uTendai Biti, oyazakala kakhulu ngokuba ligqwetha njalo futhi eke waba nguminister ungumphathi ntambo wezemali. Kube sokubuya umsekeli wakhe ngubaba uSamuel Siphepha Nkomo, wakade unguminister wamanzi njalo eke waba nguchairman wethu ekusunguleni. Kube sokubuya ke unational chairman ngumama uMatibenga, uLucia Matibenga, umuntu osebenze kakhulu kwezelepha la kuZCTU. Kube sokubuya umsekeli wakhe nguArchie Sibanda, akade engu-chairman njalo engu-senator eMath South. Kube sokubuya ke usecretary general nguGordon Moyo. UGordon Moyo ubekwaba nguminister njalo futhi uyazakala kakhulu ngwayengu-director we-agenda. Dr. Chikoten Moyo. Kube sokubuya umsekeli wakhe u-Deputy Secretary General ngubaba uTongai Matutu, iloya elikhulu elimasingo wakwaba nguminister, wakwaba u-Deputy Minister of Youth njalo futhi wakwaba ngu-MP weMasingo Central. Kube sokubuya u-National Treasurer, National Treasurer ngubaba uBenson Dini, umsekeli wakhe nguJulius Makarangoma, National Organizing Secretary nguSolomon Madzore, akade nguchairman wabontanga njalo futhi engu-MP weTsibarasekwa. Udeputy wakhona nguReggie Moyo, nguye okhulumayo, okwaba ngu-MP weLubeve.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abakhononileyo ngokukhethwa. Ungasichazisela ukuthi bakhona na njalo liza kwenzani ngalolu daba?
Njengoba usazi ukubana ukhetho eZimbabwe soluyinto nje eletha ingxabano. Kodwa yikho-ke thina besingathongi ukuthi kulukhetho kangako, bekuyikuthi iphathi iyakudiploya. Yikho-ke kuthatha isikhathi ukuthi abantu beze bekuzwisise ukuthi ukudeploy kuyini njalo kusebenza njani. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi lothe uphatheke kakubi i-concern kumbeni indingo zakhe zilungise kakuhle.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Moyo, umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-People's Democratic Party. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, abanengi bathi ukusungulwa kwamabandla amaningi elizweni akusoze kulungisise ezombusazwe ngoba ibandla leZANU-PF lizaqhubeka linqoba amaqembu lamabandla amaningi achiyeneyo. ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandlaleli endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Felix Magalela Mafa onguye osungula lolu daba.
Ikhomishini ilungile kodwa phela kuncede ukuthi uzaphonga uvuke ekuseni ufome kuyiphathi kwakho being 5 la nabazawa wakho sithi ngupresident subufuna ukuba yicoalition uqala ubuye ukuthi mina ngithwele aba isaka elabantu abangaka sesibona ukuthi wena ule 2 million mina ngile 3 million sesihlanganisa ngoba abanye baforma amaparty okuthi disturb abantu okuthengisa kodwa kwakhathesi singake sajaja sithi hayi i-people's face ithengiwe i-renewal ithengiwe sizayibona ngezenzo sesisazi ukuthi bafuna ukufezani.
Nanto ke udaba mnumzana Nkomo.
Khona kuqondile ukuthi sizathi abantu bazazikhethela kodwa kufanele sicabange ezinye izinto esesizibonile ukuthi lanxa sisithi abantu bazazikhethela kulezinto ezithile ezenza ukuthi ukukhetha kube nzima. Lanxa nje udlakela luye lwaphansi kwe-election leka-2013 onke umuntu weZimbabwe uyakwazi ukuthi nxa iZANU-PF sokule ngozi ukuthi ngaphuma embusweni udlakela lungabuya futhi njalo. Ongangokuthi abantu kufanele bazikhethele ma lokhu kuthiwa ngesilungu i-playing field ilingane. Manje njengoba iZANU-PF kuyiyo esupervisor lolo khetho ifaka abantu bayo kuZimbabwe Electoral Commission. Mina ngibona sengathi i-coalition ingcono ngenxa yokuthi abantu kabancintisi ngokukhululekileyo. Ukhetho kaluqhutshwa ngendlela etshengisa ele-professionalism. Kungangokuthi umumo khona ufeva lo obusayo ukuthi aqhubeke busa. Ngakho amabandla aphikisayo nxa ebambana kuba yinto enhle ngenxa yokuthi kuyatshengisa ukuthi amaZimbabweni alakho alawo umoya wokubambana uma esithole inkathazo inkinga ezithize. Ukubambana kuyinto enhle ukwedlula ukwehlukana. Lanxa nje abantu bekhuluma ngedemocracy democracy kodwa ukubambana kuqakathekile ukwedlula idemocracy engasoze ilethe utshintsho empilweni zabantu.
Hayi, kuyezwakala lapho isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela ke uhlelo lwethu mnumzana Mafa.
Mina ye ukubambana kulungile, singaze sibambane iZANU-PF lophilo dlamela akuncedi lutho. Into yokuqala ngama-reforms, international community fanele ibuye izencedisa i-AU ne-SADC silungise ama-reforms, electoral reforms noku-aligna i-constitution. Ngaphandle kungalunganga lokho, singaze sibambane sonke sibe le-one part against iZANU-PF. Iziyo ngama-reforms engekho siyabe sesilokhu sidlala. Okokugcina ngithi abantu bale mvumo ukufuma amaphathi kodwa abantu ubuZulu jikelele uzazikhethela inyama yembongolo siyonjalo kunabakaZulu.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. Untombazana osakhulayo uPatience Malaba odabuka eZimbabwe ungapha kwelemelika phansi kwehlelo leCommunity Solutions oluthuthukisa abasakhulayo abakhokhelayo besebenza ukuguqula impilo zabantu. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okwakathe singikunhlanganiso kuthiwa yi-One America. I-One America yona esebenza labantu abantu abayiziphepheli ababelo abahlangana kakhulu lenhlupho zendlela umthetho okhangela ngeziphepheli oyiwo wona. Bazama ukuthi bawuguqulele umthetho ukuthi benelisise ukuthi abantu laba noma sebese-America bayenelise ukuthi bathole imisebenzi, bayenelise ukuthi bathole amathuba okufunda, bayenelise njalo ukuthi bahlale ngendlela nje izizalwane ezihlala ngayo zithola amalungelo wonke agcwalisekile.
Ye, mase sikhangela khonoku okubukayo khona ngapha kumbe ngithi okwenzayo ngapha ukhangela ukuthi bayenza njani umsebenzi wabo, ungathi sucupheni okwamanje?
Ngathi sengicuphe kakhulu indlela abasebenzelana kakhulu lezigaba beqoqa abantu ngendlela abaqoqa ngayo abantu bona laba abayisiphetheli lapha bebafundisa bebanikeza amandla ukuthi bakhulume indaba zabo ngendlela elohlonzo njalo ngendlela elethi inguquko la ngendlela abangena njalo bekhulumisana labantu laba bakhokhelayo abayiba behamba kuCongress ukuthi babe kube yibo abantu abakhuluma labo baguqula imithetho njalo imithetho yangikhona ngibona kumaphepha sengiwabalile sokuzokwenzakala ukuthi umthetho wakhona uguquke.
So singathi-ke nxa usubuyela ekhaya ubona ngazani uzabu lokunye okuthaphileyo oza kusebenzisa khona ngale yini ekhaya?
Kakhulu ngimona ngizabe ngilakho engikuthaphileyo ngoba kule project engiyabe ngizayenza sengiqedile iprogram le iproject ezabe ithatha umsebenzi onjengalo one America uwenza kodwa kulevel yethu okungangokuthi singaba lalo ithuba lokuthi sizame ukukhulumisana labantu ababomba imithetho ekhaya.
UPatience Malaba nguntombazana osakhulayo ongapha kwele Melika phansi kwehlelo lwe-Community Solutions. Ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Washington DC. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa ngokuthi abesifazana bengabe beziphilisa njani ngalesi sikhathi izikolo zivulwa njalo iningi lilahlekelwe imisebenzi. Sixoxa lo Senator Siphiwe Ncube wakoBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Senator.
Ngiyakwamukela. Kakulula ukuthi ubone abantu yabo ngakwazi kodwa ngokuhamba esithathu kwesigaba lokubona lokukhulumisana namatitshala. Amatitshala alokunzima obukhulu kokuthi abantwana babuyile kungesikolo zivuliwe abantwana kababhadalanga amasofisi. Amatitshala lawo athwele nzima ukuthi bangaxotsha njani abantwana phezu kokuthi labo bangabazali. Bayakunanzelela kakhulu ukuthi abantu abaningi baluze imisebenzi abantu abaningi abasasebenzi. So ngilethemba elikhulu lokuthi amatitshala lawo azagcina abantwana ukuze abazali babekezelele ukuthi abazali bazibasize imali. Obama-uniforms nokuthi kumbe khathesi njengoba kunje umnyaka uphakathi isikhathi esini uhlupho lube khona ekuqaliseni komnyaka ikakhulu ngoJanuwari ngoba khathesi abantwana baqhubeka nama-uniform akade bevele belawo. Nanxa kokuthi umntwana udatshukelwe kodwa abazali isikhathi esini wabakhawunti ukuphela komnyaka kube yikho lapho abatshintsha khona kodwa hhathi ubunzima buvele buhlezi bukhona kodwa sobengezeleli ngalokhu esiphakathi kwakho ukuthi abazali kabaselamali kabakho imisebenzi.
Ye, njengoba lisitsho siyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala abantu belahlekelwa imisebenzi kakhulu ikakhulu khonapho edolobheni lakoBulawayo amafektali avalwa lakho konke uyakhanya sobala ukuthi abantu badubeka.
Uyakhanya kakhulu sibili kodwa-ke yukuthi uhlupho olukhona umuntu nxa ungazange ubekwazi ukuthi kakho emsebenzini wena uvele ukwazi ukuthi amafektali asevaliwe kumele ukuthi wena engqondweni yakho uhle uzitele ukuthi lo muntu kasasebenzi ngoba omathelwane bethu njengami engihlalela ofithini kulula ukubona abantu abangasekho emsebenzini abanye ngabacela ukuthi sibancedise sibadingele imisebenzi kodwa-ke kuba nzima ngoba uzamtiyela ngapho umsebenzi vele ilizwe lakhona linje liyibe lenza ukuthi abantu baswele imisebenzi.
Sizwa njalo abantu bekhalakhala kakhulu elizweni kambe okungabe kuncwebeka khona yikuyini abantu abakwenzayo kumbe konke yikuhlupheka kuphela?
Hhathi abantu bayazama sibili kodwa bayahlupheka abantu ngoba kathi abantu amacebo banawo okuthi baziphilise futhi abantu bezimbabwe ngabantu abakhuthele ukuthi basebenze bayasebenza kakhulu kodwa uhlupho olukhona engilubonayo ukuthi bonke abantu kambe nxa bengathengisa uzabe uzathengelwa ngubani njalo bona abantu bona babathengisayo bakhangelela ukuthengelwa ngabantu abale mali abaphuma emsebenzini khona njengoba abantu bonke bengasekho emsebenzini abantu abathengisa bazathengelwa ngubani imali ezizakalayo isikhangela ezinye izinto ama-basic okunye lokhu okuthengiswayo bayathenga nje ngoba abantu bayazama ukuhlanganisa lapha nalapha.
Kuyini abakuthengisayo bathengisela ngaphi njengoba sibona kathesi lama-council esithi abantu kumele bethengisele endaweni ezisemthethweni?
Abantu bathengisa izinto ezijeniwe abantu bayathengisa abantu bayahamba besiyawoda ngaphandle kwelizwe abantu bayawoda khonapha kuma-market bayathengisa impahla ezijeneyo bayathengisa ukudla okuchipa abantu kuningi okubaphilisa abakwenzayo bephila nanxa bethwele nzima kodwa abantu bayazama ngazo zonke indlela ukuphila njalo ikhansi lakobulawa izamile ukuthi inike abantu indawo zokuthengisela nxa uhamba ngedolobho lakobulawa use-emakhethi kulendawo lapho abantu abahlaliswe khona ngoba bebethengisa abantu ngesonto langemgcibelo kodwa khathesi abantu sebethengisa kusukela manje kuze kuyephuthiviki bethengisa lapha ababehlaliswe khona ngikhansini bathengisa izigqoko bathengisa izicathulo bathengisa amambethi tebule bathengisa konke le makhethi abantu ngahambe ngafika ukuthi kuningi abantu abothi abantu kunezinto eziningi abazithengisayo ezibanika imali yokuthi baziphile
sibongile ukuxoxa lani kuhlelo senate
lami ngiyabonga kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo lo senator Siphiwe Ncube wakobulawayo sihlaziya ubunzima obubhekane labesifazana ngesikhathi izikolo zivulwa abantu belahlekelwe imisebenzi njalo lomnotho welizwe usiwa lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi siyabonga ke sithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane Kwezemidlalo lamhlanje izolo iHighlanders bekuliqembu elilohlonzi ebeliwaqwaqwaza amanye amaqembu kujabule abalandeli balo baze bathi woza lalo mantengwane kodwa lamhla leli qembu seliphenduke laba nguthaphuchie wamanye amaqembu ngitsho lokungamaqenjana okungatsho lutho sokudanela phezu kwaleli qembu
into yinale ukuthi sibe sicosha ama-coaches every year sicosha ama-coaches every year sicosha ama-coaches ayikho right kuhayilenda laphana kuyafunakala sibili umuntu onjani ama-former players they also need to be active kuhayilenda laphana not bebe ese-active kuphela enjani ekukhulumeni but bebe-active in terms of kube nabantu sibili abafakwayo becoache kumbe befake ezamalokizini abantu abafundelayo ama-coaches afundelayo awethu esizenzela wona khonaphana ekhaya faka 3 besebenzi beunder omunye umuntu owaziyo ngemva maybe kumnyaka ethize phakathi kwabo kungaba nomuntu onjani ongaphuma khona phana njani because into leyo ukuthi nje sishone sisadinga abantu gatshana abangilalwazi olukhulu ngento ezenzakala phakathi laphana kungathi kuyasifisela emuva not saying ukuthi njani abantu abaphuma phandle abakho right but njani we also need to have our own
Ngokuxotha ubaba Mafu liphazamisile yini iqembo kumbe elenze kuhle
mina ngokubona kwami uMafu yini ngibhulu and ibe ngithi ngikhangele konke okube kusenzakala lesimo sethimu kade siyisho sonefika kunzima ukuthi njani ukuthi ungamjaja ukuthi njani ehlulekile kumbe unjani fine yabona iyayilinda ithimu enkulu and ithi ithimu enkulu ifuna into ezinkulu so as a big team iya-attractor in ama-expectations amaningi
Ubukhokhelo bufakiweyo kathesi ngemva kokuxotshwa kukaMafu ububona njani?
Njenge-former player into engifuna ukuthi ngisho kubalandelayo le ndaba ukuthi njani asisekeleni bona laba abakhona abakhethiweyo ukuthi ithimu yethu njani iqubekele idlala ku-PSL.
Ukungadlali kuhle kwaleli qembu kwenze laxotshwa umqeqeshi walo uBongani Mafu kuyona leviki. Abasekeli bakhuza umhlola bayabuza ukuthi kanti konakale phi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake wadlala edlalela leli qembu edumile uDezi kaBhenya wambuza ukuthi inkinga ingaphi kuBhoso. UDezi kaBhenya wayengumdlali weqembu leHighlanders ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Hayi singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Kambe ibandla elalithiwa yi-MDC Renewal, eselithiwa yi-People's Democratic Party, lilakho na ukuphumelela linqobe kukhetho. Ukumanyana kwamabandla aphikisayo kungaqeda na indubo ezibhekane lezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande lelalo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murari zvakanaka vateereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.